Iqembu leZimbabwe yilo eliqale ukutshaya ibhola lathola amaranza alikhulu elilamashumayethu bamunyemunye lani 194 lilahlekelwe ngabadlali bonke phakathi kwe-49.2 overs. Iqembu lePakistan lithe seliphendula latshaya amaranza alikhulu elilamashumayethu bamunyemunye lanhlanu kuma-overs angamashumi amathathu lesithupha, njalo elinqobe kusasele amabhola angamashumayethu bamunyembili lani ukuba lifikise ama-overs angamashumi amahlanu. Limpumela itsho ukuba iqembu leZimbabwe selikhokhelwa nge-2 kanyange lePakistan kusele imidlalo emithathu. Umdlali weqembu leZimbabwe uPeter Joseph Moore uthi kunenge okumele kulungisiswe ngabadlali beqembu leZimbabwe ukuze lenelise ukuncintisana lePakistan kumidlalo emithathu eseleyo.
If we're going to better ourselves as players, you have to be able to adapt and rotate the strike better. So it is something we have to work on.
Nga sifuna ukukhula njengabadlali, kuzamele sifunde ukumelana lesimo esiyabe sibhekane naso emdlalweni nga sichaya ibhola. Akukho lula ukuba labadlali abachaya ibhola abayisithupha, ngoba labo abaqala ukuchaya ibhola bengaphanga bephume. Kuba lobunzima ngoba labo abalandelayo kuyabe sokumele kube yibo abaphakamisa lokuphathisa iqembu. Yikho ke kuqakathekile ukuba labo abaqala ukuthaya ibhola behlale isikhathi eside bengakaphumi.
Emdlalweni wokuqala odlalwe ngolwesihlanu oledluleyo, iqembu leZimbabwe linqotshwe ngamaranzi angamashumi ayisikhombisa lane. Umdlalo olandelayo njalo ngowesithathu phakathi kwalawa maqembu ukhona ngolwesithathu mhla zilitshumi lathoba mnambili, njalo kumele iqembu leZimbabwe linqobe kulomdlalo ukuze liyale lokho lilamathuba okunqoba kulomncintiswano. Ngoba nxa elePakistan linganqoba kuyabe sokusitsho ukuba selihlela nqoba, ngoba kuyabe sekuyi-3 kanya kusele imidlalo emibili. Umdlalo wesine uza kuba khona ngolwesihlanu mhla zingamashumi amabili kunyanga kaNtulikazi, kuthi wesihlanu njalo ngokugcina uza kuba khona ngensonto mhla zingamashumi amabili lambili. Yonke le midlalo izadlalelwa enkundleni yeQueen Sports Club esedolobheni lakoBulawayo. Ngimi-Radio Studio 7 ngoBulawayo, nguJoseph Njanjini.